khethani libone ukuthi umuntu okwazi umsebenzi ngubani, akhona ukuthi osithengile utshwala ngubani, osinika inyama ngubani. Ngoba abantu bayakhankasa bethenga ivoti yabantu kulokuthi balalele batshela abantu ukuthi sizalungisa kuphi, into esayiphambanisayo izolo yiphi esizayilungisa namhla.
Lo mkhokheli webandla le-APA umnumzana Nkosana Donald Moyo, umnumzana Moyo ozelwe emakuba eMberengwa ngo-1951 ngomunye wabazancindisa ekhethweni lukamongameli weZimbabwe. Yena-ke indoda efundileyo empela esiqhuca mfundo kwezescience kanti uqeqeshile njalo ezifundweni zamabhizimusi. Lokhu kwenze wasebenzela amankampani amakhulu kwezomnotho agoqela i-African Development Bank, i-Actis Capital LLP le-Standard Chartered Bank. Waqala ukungena kwezepolitiki ngesikhathi ekhethwa ngumnumzana Robert Mugabe ukuba umphathi ntambo ogatsha lwezokuthengiselana ngo-2000. Nobanje yena isithi wemukela lo msebenzi hathi ngoba elilunga leZANU-PF kodwa ngoba eyisizalwane seZimbabwe. Lo msebenzi-ke waphela esebalekile elizweni ngoba ebona ukuthi okufanele akwenze lalokho kufunwa ngumnumzana Mugabe akuhambelani. Ngonhlangula ka-2017 wazise ukuthi usebumba ibandla lakhe le-APA kanti futhi uzancintisa ekhethweni lukamongameli welizwe. Okusemqoka kuye uthi yikuvuselela umnotho welizwe, ukuletha umanyano elizweni, ukuba leqiniso lokuthi amasosha, amapholisa, inhloli labehluli basebenzela uZulu hathi ibandla elibusayo. Emqulwini webandla lakhe wokukhankasela ukhetho ubalisa njalo ukuthi ukuqeda inkohlakalo, ukuthuthukisa ezokwethekela, ezokwenjiwa, ezokulima lezokusungulwa kwamabhizimusi ngezinye zezinto eziqakatheke kakhulu kuye nxa ekhethiwe ukuba ngumongameli. Kodwa-ke isizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbedzi uthi malutshwana amathuba okuthi umnumzana Nkosana Moyo alunqobe ukhetho lokuba ngumongameli weZimbabwe.
Hawu, iqale lethu kube kuthiwa uqale elinyana bezokhona ukuthi edobhenyana amazethinyana abonakalayo.
Umculi uthi nje emapresa uthi Moyo akanalo udumo oludingeka kulowo onganqoba kulolu khetho.
Abantu abavotayo abeZimbabwe abadingisisi kanzima ama-qualifications alowo muntu ofuna ukuvotelwa, kodwa into abayenzayo ukuthi bagijimisa igama yilo abalivotelayo.
Kodwa kuMoyo yena uthi uDavida wamnqoba uGoliyathi.
Into yezolo leyo ukuthi kube kulomnankagwa lo Chamisa, kube kule MDC leZANU, khathesi kulamaphathi amaningi amatsha. Abantu abaningi sebetshintsha ingqondo yabo bebuya kithi besuka kulawo maphathi.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Tyabalala uthi uMoyo ulamakhono entweni eziningi nxa qathaniswa nabanye abancintisa kulesi sikhundla.
Engaba kwazi ukuvuselela umnotho wezwe, futhi uzalwa likharanga lo mama wangakithi ngapha esiNdebelele. Lokho kumupha igunya lokuthi ekwazi ukusebenza lenhlangothi zonke zombili.
Ngakolunye uhlangothi umnumzana Gretman Khwebu uthi isibongo sikaMoyo yiso esingamenza enganqobi.
Disadvantage kaNkosana yikuthi mawubuka ikakhulu endaweni zasemashonaland ngeke athole isupport kakhulu, ngoba ngale most umuntu ongasimhlobo wabo abamsupport.
Kanti-ke sifundiswa umnumzana Bongani Nyathi uthi okwalonyaka umnumzana Moyo kangeke aphumelele.
Ulamaqhinga angathi ayezwakala ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe ngemva kokhetho, kodwa-ke nguye yedwa nje owazakalayo ebandleni lakhe, ibandla lakhe alaziwa.
Yinengelisa amehlo wonke akumkhokhelwe bandla leZANU-PF umnumzana Emmerson Mnangagwa lwe-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa, kanti abanye bonke laba baphelekezela ababili laba. Belestudio 7 Johannesburg kwele-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.